Namhla kuqhutshwe umhlangano weziphathamandla zabohulumende ezibona ngezomvikela ezikuhlangothi lweMinisterial Committee of the Organ on Politics, Defence and Security Cooperation obukhokhelwa ngumnumzana Hussein Ali Mwinyi wawale Tanzania. Umbiko owethulwe yinhlanganiso le uveza ukuba kukhangelwe ukuthi kuzakwenziwa omunye njalo umhlangano kusasa uzakhokhelwa ngumongameli Semia Soluhu wakwele Tanzania, okumgcini sihlalo ohlangothi lwe-SADC Organ on Politics, Defence and Security Cooperation. Inkokheli ye-SADC izangena umhlangano omkhulu ngolwesithathu okuzahlaziywa khona isimo sezomvikela kwele Democratic Republic of Congo, Mozambique lakwamanye amazwe. Kasenelisanga ukuxhumana lesiphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuze zikhulume ngodaba lolu, ngoba kubikwa ukuba besisemhlanganweni etshiyeneyo iye-SADC. Sixhumane lomnumzana Kudamsaka webandla elibusayo othi kuningi okuzakhulunywa emhlanganweni ozayo, ukugoqela ukuxokozela kwele Mozambique okulabaphikisayo abathi kamemukeli impumelo yokhetho lukamongameli, okunqobe umnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo.
I-SADC summit eyabuya njengoba sikwazi njengenjayelo ukubana kwele-SADC member state kungaba lenhlupho ezenzakalayo, bayahlala phansi abakhokheli bekhulumisane ukubana kungahamba njani kulelo lizwe. Nxa kuyikuthi balendlela zokubana kube lokuthula, ikakhulu sikhangelane lale Mozambique, bakhona ukuthi bethathe lawo manyathelo okubana kube lokuthula kwelese Mozambique, bakhona ukubana bevumelane ukuthumela amabutho njengalokho esasikubona na kusenzwa eDRC ukuthi elondoloza ukuthula evela kuma member states aweSADC. So ngumhlangano oqhakathekileyo lo, ngumhlangano oyathiwa njalo nguchairman oweSADC oba ngumongameli weZimbabwe ubaba uMnangagwa. So kuqhakathekile kakhulu lokho.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi awukhanyi ukuba i-SADC iza kwethulani emhlanganweni ozayo.
UMnangagwa ngumuntu owalela esikhundleni, so ke nxa kusiyalungiswa izinto zokhetho olungahambanga kahle, yena ivele futhi esalela esikhundleni engene ngendlela engaqondanga, akukho azakulungisa ngoba lalaba afuna ukuthi ayelungisa labo bayamazi izigwenxa zakhe, bayazazi. Uzathi nxa ebakhuza edayilina ayenze lokho kwenkala, uthi nxa esithi bantwana hambanini kahle kuhambe njengonina uhambe lukeke. So labo bazohamba lukeke, angeke enelise ukuyilungisa indaba enjengale. Ngabe kudingwe omunye umuntu ukuthi akahlale laphana ukuze indaba leyo ilungiseke.
Umnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe ezimele uthi kumele i-SADC ibambe ziqine ngodaba lweMozambique.
Sikhangelele ukubana sibone ukuthi ngempela i-SADC inhlanganiso enelisa ukusolva ama-problems awamazwe or engingathi ngama-member states, ngoba siyazi ukubana kulohlupho olukhulu eMozambique, abantu bayalwa barejecta impumelo yokhetho. I-summit le ingenelisa ukuresolva lolu hlupho lwaseMozambique, iyabe isibonise ukubana any problem engavela ngemva kweMozambique izenelisa ukubana isolveke layo. So sikhangelele kakhulu ukuthi i-SADC for the first time igibe lamazinyo idile ngama-issues.
Kulabanye abantu abathi ibandla leZANU-PF lingenele kakhulu kukhetho lweMozambique, kwele South Africa lakwele Botswana, okunqobe ibandla eliphikisayo. Musaka uthi langamanga aluhlaza tshoko. Akwaziwa ukuba kuze kwethulwane emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit mayelana lokhetho lweMozambique, okulamapholisa asebulele abaphikisayo abedlula amajuma amane 42 abatshengisela emigoqweni. Ngimele iStudio 7 ngeseWashington, ngingu Gibbs Dube.